Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisoko, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Olambulela kuStudio 7 ngesonto mhlaka 2 kuNcwaba ka 2020 ngoKeith Stove. Endabeni zethu lamhlanje. Bayakhala abantu eZimbabwe okulabafika phose abangamajumi ayisikhombisa 69 asebebulewe yi-COVID-19.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha and kulobunzima.
Abantu abaningi bathi kumele bazame ngamandla wonke ukulungisa okuhluphayo elizweni kulandela ukuvinjwa kwabo ngabezomvikela. Ukuthi batshengisele emgoqweni
indlela yokuthi uqhuseleke phambili kubana abantu babambane
kulokuxokozela okumangalisayo kubandla lezanu PF loba abalandeli balo bekuphikisa lokhu besithi ngamanga
izifiso zabantu nje amukela izanu PF libandeli bambene lomongamelo yedwa
zalethulela ezamasiko ezabatsha lezokholo lwesiKristu zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu phose abangamajumi ayisikhombisa 69 phakathi kwabedlula inkulungwane ezintathu lengxenye 3659 asebehlolwe batholakala benomkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Kulababili ababhubhe kobulawayo izolo. Umkhuhlane we-COVID-19 usubulele abantu abangamajumi amabili edolobheni lakobulawayo. Elizweni lonke jikelele abedlula inkulungwane 1011 sebephephile kumkhuhlane we-COVID-19. Abantu bakhala ngokutshiyeneyo ngesikhathi uhulumende elwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Isakhamuzi se-Country Park kobulawayo esingafisi ukuziveza igama ngomunye obakhala ngomkhuhlane lo.
Kulomakhelwane wethu obanjwe i-corona ekade ngunesi. Manje into eyenzakala lapha and kulobunzima obukhulu sibili. Babuya abantu labana bamthatha umamalwana babesithi abantwana bahlala khonapho bengaphumi egedini. Manje sibabona nje bephuma besima phezu kwejurahole beke bephume phandle bedlala labanye bedlala ibhora. Okulapho kathi bakhe kunzima lapha and sizafasiphele-ke lapha.
Umnumzana Robert Sibanda ohlala egogwe laye uyakhala nge-COVID-19.
Lumkhuhlane usuqonge ngendlela esabekayo, ususabalele. Ukuzivikela msakazi alisekho ithemba ekuzivikeleni ngoba lumkhuhlane ayisundawana yonke. Msakazi siyazama ukuzivikela ngokugqoka ama-mask, siyazama ukugeza, siyazama ukubana sihlale ndawonye.
UNdlovu uthi abantu babhekane lendlala ethusayo ngesikhathi limemetheka igciwane le-COVID-19.
Kuhlungu kakhulu njengangapha egogwe. Thina abalimi sesilimile ikhothoni sahambisa ekhotho, asiphiwa ngalutho. Akula mali msakazi bathi sithathe igrocery. Alikho legrocery lakhona. Ungathi ubabuze ama-officers bakutshela ukuthi khona igrocery livele eHarare. Ukuthi livele eHarare ngayiphi indlela likwani asisakwazi esingakwenza. Indlela yiyo sesivuthuza msakazi, indlela yiyo sesikhipha ezindlini. Siyazama ukuhlala ndawonye, siyazama ukugeza, siyazama konke ukubana sizivikele, kodwa indlala yiyo simbi.
Omunye njalo umlaleli we-Studio 7 uthi kumele abantu banathe okungabaqinisa umzimba ngesikhathi somkhuhlane lo.
Uthatha amalemoni ufake emanzini uhlanganise negarlic uboyile, kube into enje ozoyisebenzisa insuku zonke ma before ulale. Phuza igarlic yakho ehlangene nelemoni, udle ama-orange insuku zonke. Mina-ke yangibamba angisho ukuthi yiyo, kodwa-ke nge ngabanjwa iflu. Kusho ukuthi khona manje nginamaviki amathathu nje ngiyekile, kodwa ngizizwa sengiqinile ngokwenza njalo nje. Ezinye izinto bakithi kufanele sizame, uhlala uzama ungathi uzobonelwa i-government kumbe uzobonwa isibhedlela.
Uhulumende uthi kumele abantu balandele iziqondiso zohlelo lokuvalela uzulu ezindlini olwe-COVID-19 lockdown ukwenzela ukuvimba ukumemetheka komkhuhlane we-coronavirus.
Umsakazo we-Voice of America osakaza kuzwekazi le-Africa okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa i-satellite SES 5 ku-band le-C-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obe-Facebook ku-VOA Ndebele naku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abantu abaningi bachothoza okwenziwe ngabezomvikela eZimbabwe ngesikhathi kumele betshengisele emgoqweni ngolwesihlanu bekhuluma ngobukhohlakali lokunye okubahluphayo. Bathi loba bevinjwe ngamasotsha lamapholisa ukuthi batshengisele, kumele abantu babambane bezikhulule. Omunye wolombono lo umnumzana Paul Ndlovu.
Mbona ngazathi indlela yokuthi uqhuthekele phambili ukubana abantu babambane bengesabi, mabethi bayatshengisela abantu basiphumeni ngobuningi bene sikhohlwe ngendaba zepolitiki, ngoba abantu ukuthi balambile bayasokola, abalamithe esibhedlela yonke lento abatshelwa ngababalo zombusazwe. But kuhlukumeza abantu, whether ungumuntu wesonto, ungumuntu ongelani lepolitiki, ungumuntu nje, kodwa konke lokhu kuyasihlukumeza singabahlali.
Umnumzana Prince Khumalo uthi kumele uhulumende alalele izikhalazo zikaZulu.
Government kumele inanzelele amaphutha ayo, lungisise lapho abantu abakhalaza ngakho ukuthi abantu bakhala ngani. Lapha kade sehluleka khona kayizame ngamandla wonke. Kunje sikhuluma nge-COVID-19, abantu bayathola imikhuhlane emabhasini, ozukwa kusasanitizwa njengapha kobulawayo shuwa iqiniso lonke. Abantu sebezingenele ebhasini njengoba enjalo, akusela ama-sanitizer, ama-temperature angikhulumi. Abantu bayathelelana umkhuhlane. Shuwa siyacela ukuthi i-government izame enkohlakaleni, shuwa lakho futhi sicela ukuthi izinto zonke zenziwe ngendlela zingenziwa ngephathi, ukuthi umuntu kuphathi yiphi kwenziwe ngoba ungumuntu weZimbabwe. Kanye lekuphathaneni kuhle lapha, hheyi abantu abangahlukuluzwa, abantu awukhulunyiswa ne.
Kulabanye njalo abathi kumele abavotela ibandla elibusayo balisuse embusweni. Unkosikazi Ngangezwe Khumalo uthi yena kangeni ndawo kulokhu.
Abantu abafaka iZANU PF kupower abayikhiphe bona yonke leminyaka bebe abantu bona laba abathi hey ZANU PF must fall, ZANU PF must fall. Yibo ababeqakezela iZANU PF, ZANU PF idlala ngathi ibulala abantu, itshontsha, isenzani abantu, abanye abantu bekhitshwa emisebenzini kufakwa bona. Namhla sebefuna ukuthi thina sithi iZANU ayihambi. Abayikhiphe bona.
Unkosikazi Caroline Moyo laye uthi ibutho yilo elibusayo eZimbabwe, ngakho ke kuzima ukuthi abantu batshengisele emigoqweni.
Nxa amabutho esesima evalela abantu sibephethwe lokunjani izikhali, so kutsho khona ukuthi konkhona hhayi ilizwe vele liphethwe ngamabutho and abantu abalasei. Okusuka kumangazi ukuthi konkhona kanti sokukhokhelwa bani? Abantu sebeyibo sokumele ukuthi bethuliswe noma bengaze bethi bayakhuluma. Hayi, kunzima lokhano kwakithi.
Kulabanye njalo abanjengomnumzana Cassius James Mana Mpofu abathi okuhluphayo ukuthi abakhokheli bamabandla aphikisayo bayacatha nxa uZulu kumele atshengisele emgoqweni.
Ekuthengisela kwezimbabwe murati kunzima ukuthi kuphumelele, kubangelwa into yakuqala zinkokheli eziyizo nezabe zibizele ukuthi kube lokuthengisela, ngoba ma kufika lelo langa nokuthengisela ziyabaluleka ziyecatha, zishiya abantu bebodwa. Abantu bafuna ukukhokhelwa, abafuna ukuthi bahambe ukuthi wengelani indlela bengazi lapha abakhona. Inkokheli lezi ezikhona ezakade zithatha amachansi empilo yabantu, abasizi. Into leyo yaqala ngo-2003 sezi-final push. Saphusha thina sisuke emalokishini ngandla le Harare by that time. Saphusha sisuke emalokishini, azange sibone nemikhokhelo noma nye sibazaza, abathi-ke kusuku zayachatha.
Umnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee kubandla leZANU PF uthi abantu kumele bakhulumisane ngokwenzakala kwele Zimbabwe kwenze ukuthi kulungiswe konke okuhluphayo.
Okusalayo ukuthi kona siza kunanzelela ukubana the only way esizalungisa ngayo ilizwe lethu ukuthi kona sihlale phansi sikhulumisane njengalokho okwenziwa ngamanye amazwe wonke nje. Ukuba ungene ensaladini sigijima kwesi sikhathi ngibona anta
akuzo kusinike isolution esingabe siyidinga so siyana sokusi singene tradini senza kurwara kodwa kungena kulolu oluphumayo into ezaphuma yithi kona let us all not be big brothers kodwa asibeni ngabantu okutona sifuna ukulungisisa iZimbabwe sindawonye
kulabanye abathi kuzathatha isikhathi eside ukuthi kulungiswe ezombangazwe ezenotho lokunye eZimbabwe ngenxa yokuthi ilizwe selibuswa ngamasosha. Ulokuxokozela okumangalisayo kubandla lezano PF kulandela ukumiswa umsebenzi kukaKeveria Chizema okuthiwa wabanjwa chaka elamaphepha alotshwe okuveza ukuba abalandeli bebandla leli bafuna uretired General Constantino Chiwenga athathe isikhundla sikamongameli Emmerson Mnangagwa. Amaphephandaba ambalwa akuqela eLady Standard abika ukuthi ukumiswa umsebenzi kukaChizema owangena kubandla lezano PF lisungulwa ngomnyaka ka-1963 kuveza ukuthi kulokudonselana kwamandla phakathi kukaMnangagwa loChiwenga. Abalandeli bakaChiwenga kuthiwa babefisa ukusekela abantu babebefuna ukuthengisela emgwaqweni ngolwesihlanu bekhonona ngobukhohlakali lokunye okuhluphayo kweleZimbabwe. Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Patrick Chinamasa obambe okwamanje isikhundla sesikhulumeli sebandla leli obengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Kasenelisanga njalo ukuxoxa ngodaba lolu lomnumzana George Jaramba isikhulumeli sikamongameli kanye lomabhalani kahulumende obona ngokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana. Sixoxe lomabutho moyo okuhlangothi lwabatsha kubandla lezNPF othi ngamanga aluhlaza tshoko ukuthi uMnangagwa loChiwenga bayalwa.
Yizifiso zabantu nje amkela izano PF libandle libambene lomongamelo yedwa uComrade uChiwenga ngumsekeli endiphakathi kwakhe lomongameli vele akula ngxabano ekhona ngabantu abasebenza kuhle yilezo into nje izitori ezibunjwa ngabantu abadinga ukuthi ube nengxabano engasoze khona.
Siyabona ke kulomama lapha uKevera Chizema ukuthi wasexotshiwe utholakale elokunye okukhuthaza ukuthi uChiwenga athathe isikhundla sikamongameli kuliqiniso khonokho.
Hayi kulokho baba mina ngeke ngifake umbono ngoba yindaba ekudisciplinary committee yebandla asonto engingayikhomenta kupress. Landelelani nje izixwayiso ezizaphuma kudisciplinary committee khona phela ezathola khona uliqiniso.
Kodwa phela nxa bekhuluma abantu bathi khonokho yikho kwenza ukuthi kuveze ukuthi kulokuxabana phakathi kwamongameli lomzana lomsekeli wakhe uChiwenga. Kaba kunjalo yini mabutho nxa sikhuluma iqiniso selisukubhekile
abantu njengoba sisho mfowethu ukuthi abantu umuntu onomlomo angekumvimbi ukuthi akhulumeni kodwa akukhulumini ukuthi kuliqiniso bekuyize kuphuma ngemva kokufeza lokudingisisa njengoba njile ukuthi bekele abantu bayakhuluma bafuna ukukhuluma kodwa kukhona ngokuzaphuma kudisciplinary committee lapho.
Ye, kodwa so lina libambene yini kumbe sokungani kulokuzamazama phakathi kwebandla khonapho?
Ibandla lezano PF libambene baba vele u-2023 ukhetho luzayo sesiqede ngayo sizawina sesiprepela u-2028.
Umabutho moyo ukuhlangothi lwabatsha kubandla lezano PF sixoxe laye ekobulawayo. Sixoxe njalo ngodaba lolu lonkosazana nomthandazo Nkomazana olwela ilungelo likaZulu.
Bazothina bebulalana bona bodwa ngoba bayakwazi ukuthi into abazenzayo zilungane. Lo Nkosazana otholakele engama-posters laye bekuwrong ukuthi ngabe bayamsuspenda bamyekele aveze iqiniso lonke alaziyo ukuze ilizwe leZimbabwe libe kwazi ukuthi kwenzakalani underground.
Kodwa wena ubona ngazani kuyaphetha ngani okwenzakala kubandla lezano PF?
Bagcina sebebulalana babatu sebeqalile ukubulalana vele bazaphela ngokubulalana bonke ngoba bafuna ilizwe ukuthi libe ngelabo belifake ezikhwameni zabo hayi ukuthi banentando yabantu ethizweni zabo abalayo le nto enjalo.
Nxa sikhangela abantu beZimbabwe kutshoni khonoku ukulwisana kwabantu labo?
Ikusasa alisabonakali, alisabonakalile ukuthi ikusasa izizalwane zeZimbabwe duze ngoba into eyenzakala manje itshengisela ukuthi abanawo ama-qualities ababusayo bona babanawo ama-qualities okubusa yokusebenzela kahle kahle ilizwe ngoba abantu ababusayo kusebenzela abantu beZimbabwe abakwenzayo. Manje uma sekuliwa kanje bedonselana imibuso ngendlela ezingafanelanga kusho ukuthi ikusasa leZimbabwe alisabonakali kahle. abantu beZimbabwe bafanele ukuthi bame bakhime noma bengathrethana ukuthi kuzobulawa bazojutshulwa.
Unkosazana Nomthandazo Nkomazana ulwela ilungelo likaZulu. Sikhokhelaye eseMumbai kwele India. Kuzenjalo abezomvikela sebekhulile uTawanda Mjehiwa, umzukulu kaMnumzana Mduduzi Mathuthu, umhleli weZim Live, obelensuku ezimbalwa esezandleni zamapolisa. Kungenele kudaba lolu umthethwandaba othe kumele baveze uMjehiwa okuthiwa wayejojozela abantu ukuba batshengisele ngolwesihlanu. Sihangeni kusigaba esilandelayo sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Sokunabantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amahlanu 503,000 kwele South Africa asebehlolwe batholakala belomkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Zwelini Mkhize, umphathintambo wezempilakahle, uthi kulabantu abafika inkulungwane ezilithumi 10,000 abatholakele belomkhuhlane lo izwe lokuphela. Isibhedlela seJohns Hopkins University sibika ukuthi sekungaphose izigidi ezingamathumi amabili 17.9 million abantu abatholakale bele-COVID-19 emhlabeni wonke jikelele. Phakathi kwenani leli kulabedlula inkulungwane ezingamakhulu ayisithupha lengxenye 685,000 asebebulewe i-COVID-19. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke lamhla sihlaziya udaba lokukhombisa. Siyabona ukuthi-ke kulamantombazana ongani azikhombisela amajaha kulezi nsuku, kambe lakudala kwakusenzakala yini lokhu? Sixoxelo Nkosazana Sikatele Nyathi uMamdluli ngodaba lolu. Njalo phela kwakuvele kuzila ukuthi uzokuthiwa-ke intombazana iyakhombisa ijaha, kuyini osokuguqukile sokwenza ukuthi amantombazana akwenze khonokho?
Kudala bekusenzakala ukuthi intombi ikhombise ijaha, ikuthi bebekwenza ngendlela ebesingayinanzeleli. Kudala umntwana oyinkazana besinxa esebonakala ukuthi sekhulile kakhulu, abadala bebona ukuthi akakwanisi ukuthi ethole ijahe elingamthola, or akula jahe elibonakala elingamthola, bebekhombisela umfana bamtshela ukuthi hambe ekhombisa intombi yakobani. Umuntu omdala ahambe yena ekhombisa inkazana, ahlanganise inkazana lejahe. Uyabona ukuthi kube kukhona la sekumandulo, but bekungasontombi ebizika, kodwa abadala bebekwanisa ukubona ukuthi intombi leyi iyalidinga ijahe, bese beyidingela itshe inkazana leyo layo ibisitshelwa ukuthi khomba ubani, ubani lo layo abesetshela ukuthi khombisa ubani. Uyayibona ukuthi ibivele ikhona lapho ukutheni intombi yakwanisa ukuzikhombisa. Kusho ukuthi bekungenzeka ukuthi nxa ngifuna ijaha ngitshele omunye umuntu omdala ukuthi ijaha lilangiyalithanda, because layo bekwanisa ukubuya kimafika athi ungamthanda yini uzibani, ngithi ye amba sikumkhombisa yini.
Waphambili ubona ngazane kuza kubanjwa njani udaba olunje, njalo wona ngiwakho khonapho kambe ungakwenza yini ukuthi ukhombise ijaha?
Into esikhona ukuthi lezi nsuku angazi kumbe asisathemba abantu abadala esakhelane labo, angikwazi. So kule social media yabelokhu ngisenda ama picture beze begcine labo bebona ukuthi hayi kutsho ukuthi ngezindlela ngiyakhombisa. But izolo sibili ade kukhona okwinto lokubhathe kubanjwa ngenye indlela, umuntu omdala ongumakhelwane kumbe esontweni orongaphi ubebuya kimi afika athi ukawuthanda umntanami yini, like mina angakhonjiswa ngomunye umama engikhombisela umntanakhe. Unfortunately anzange ngimthande umntanakhe, but umama lo wayebuyile kimi esithi awuthandi yini umntanami. Lamanje basabuya kimi abanye bengicela ukuthi angithandi yini abantwababo ukuthi ngibe ngumalukazana wabo. Mange ngathi ngiyamthanda yimi phela esengikhombisa umfana, uyayibona. I'm sure bebeyibamba njalo.
Omunye njalo esiphophelaye uMnumzana Inkululeko Mathe, ingcwethi kwezamasiko esintu.
Emandulo bekusethusa kakhulu ukuthi intombazana ikhanye ikhombisa umfana, ibimkhombisa ngezenzo. Kodwa manje ngesimo esesikuso akusavumi phela ukuthi intombazana nayihlale nje ithi hayi cha ngilinde umfana, ngoba manje isikhathi samanje sesiphila kweza ngokwezwe technology. So ukuthi manje uthi wena hayi cha ngizalinda umfana aze angibone, baza kudlula phela. So kumele manje uzikhulumele, ngoba ungakhangela manje vele khona ekukhonjisaneni manje akuseki ukukhombisana emsakazi manje. So kuyikucela i-phone number, wacela i-phone number wayiphiwa usukhonjiwe kompana kuseke lokuthiwa ngiyakuthanda kumbe njani hayi manje sucela iphone number kona apho usukhonjiwe nje ubonde vele ukuthi imizi khona ukukhombisana into engasekho la amajaha lathi amajaha nje asisakhombisa isidalo ma ungabiza umfana nje omncane nje osakhula umbuzo ukuthi ukukhombiswa ikwenzani akakwazi vele ngitshe lokuthi intombazane iqala ithwani kakwazi into yaziyo ukucela iphone number kuphela so nje into ukuthi ayikukhombisana into engasekho so amantombazana nabona selelungile nje ukuthi asikhombise nje vele ngoba phela engahlala etalinde ukukhonjiswa akhonjiswa ngoba nibaphi lawo majakaza abakhombisa akwazi ukukhombisa ayiseko phela intombazana manje ukuthi awuzayimisa uyethula umgqomo iqunte ihlamvu njengasemandulo
ngambe lina likubona njani konke lokhu zulukandaba namhlanje ke besixoxa lo nkosazana sithathele Nyathi kanye lo mnumzana Nkululeko Mathe hayi abadala bathi ongapheliyo kuyahlola asihlanganeni singabaphilileyo ngeviki ezayo soke isikhathi sohlelo lwabasakhulayo silo Mike Wobe
ukudibana kuhlelo lwabasakhulayo ngumike wobe namhla kuhlelo lwabatsha sixoxa ngokutshengisela obekumele kwenziwe ngabantu ngolwesihlanu ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo mnashe mdutsa owebandla lezanu PF kanye lovuka osakhulayo obetshengisela eLondon kwelebhilitane sizasungula luhlelo ngokuzo umbono kamdutsa mdutsa ngiyakwamukela kuhlelo awusitshela umbono wakho
ngiyabonga brother Mike for this opportunity engakutsho mina ukuthi ngelanga lawulele kamhla 31 July sibonile ukuthi aliphumelelanga ngenxa yokuthi abantu abasafuni into yokusetshenziswa okwesibili abantu balalele ilizwi likagabo likahulumende elokuthi akumelanga betholakale besemgwaqweni betholakale bebuthene khona iCovid ilokhu isiya phambili ibulala ibamba abantu
mntutsa intsha elizweni ithi ikhathazekile kakhulu ngodaba lwenkohlakalo udaba lokuswelakala kwemisebenzi elizweni lokunye okuthiyeneyo kuyini okumele kwenzakale ukuze konke lokho okuhlupha intsha yakweleZimbabwe kulungisiswe
ukuthi abantu sithi beswele imisebenzi yikho befuna ukudemonstrata ayisoqinisa abayuthi kumele abe involved elizweni sekuyenziwa iland audit katesi amayuthi kumele apply for iland naleyo ngaba apply for ama-loan through i-empower bank konke lokhu kwenzakala nxa abantu benesifiso sokusebenzelana norhulumente manje abantu bengatshona bejikijela amatshe bezondile besithi urhulumente akahambe bagcina sebekhutha amathuba abefakwa ngulowo rhulumente ukuthi bengabhenefitha ngawo
hayi siyabonga mntutsa ngombono wakho zulukandaba asizena umbono kavuka yena obetshengisela eselondon kwelebhilitane
vuka ngiyakwamukela kuhlelo
hayi ngiyabonga faka baba
sikubonile phela vuka ukutshengisela kuyini okwenza ukuthi lifise ukuphuma ngobuningi benu lisiyotshengisela ngale eLondon
besitshengisela ngoba ihulumente yasekhaya yaseZimbabwe ifike beza abantu ngenxa yalokho abantu basakwazi ukuphuma ngaphandle ukuthi bayatshengisela so thina sathi singaphandle kungcono sihambe siyotshengisela sitshengise wonke amazwe ukuthi eyi eZimbabwe izinto azimanga kahle
sikhangela udaba lokuthi eningi labantu abaphume besiyotshengisela bangabantu abangaphandle kwelizwe ubona ngani ukutshengisela kwenye kusizile na
kuyasiza ngoba namanje nabantu basasifonela bayabuza ukuthi kwenzakalani kanti ekhaya singanceda ngani singasiza ngani so kusho ukuthi ilizwe vele likhathazekile nezinto ezenzakala eZimbabwe okwamanje noma ungabheka laphayana e-social media kulabanye abantu esingabazi baseNigeria nabanye base-Europe bayasho ukuthi eyi eZimbabwe ngempela ngempela idingela ukunceda ngoba ihulumente iyabavimbizela
saka 31 sesifikile ku-August kuyini okumele kwenzekale ukuze abantu abasafunayo sebethula bonke lokhu abakukhalulayo
asisaqala one siyaqala ndoda ngoba all this time abathi besithula sisabe ukuthi ihulumende izosibulala bazosibosha cause okwamanje into engifuna ukusho ukuthi abantu kumele sibe nesibindi sokuthi silwisele uhulumende siyaphambili asibuyele emuva
hayi siyabonga vuka ngombono wakho zulukandaba sesilugqiba lapho uhlelo lwabatsha sohlangana ngolwesibili kuhlelo lwabasakhulayo uhlelo The Connection 8 to 9 p.m. lapha emsakazweni weStudio 7 olivalisayo ngenjabulo igama lami nguMike Wobe mthakazi omuhle bye bye
sibonga kakhulu Mike sike sizwe ezokholo lwesiKristu
lamukela kuhlelo fuselela umoya igama lami ngontungameli Nkomo. Lamhlanje silomfundisi uSenisipanda. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabingelela abalaleli namhlanje. Ngiyakhola libe levikelihle. Ngiyabonga ukwamukela kulolu hlelo.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ngifuna sikhangele kumahubo 117, sizokubala nje ivesi yokuqala lesibili. Uyaloba lapho uDavid uthi yena, dumisa inkosi lina zizwe zonke, liyibabaze lina bantu bonke, ngoba uthando lwayo olungapheliyo lukhulu kithi. Lokuqotho benkosi kumi kuze kube nini nanini. Dumisani inkosi. Namhlanje bengifuna ukukhuthaza umlaleli wami ngokuthi ngalesi sikhathi esinzima sihlezwe ezindlini, abanye begulelwa nge-COVID-19, abanye njalo begulelwa ngeminye imikhuhlane, ikakhulu laba abalapha eZimbabwe kunganasibhedlela, abanye njalo bekhathazeka emoyeni ngenxa yokuthi engxenye imali yokudla ayikho, engxenye umsebenzi uphelile. Ziningi izinto eziba yingxaka empilweni zabantu. Kodwa ke lapha bengifuna ukukhuthaza namhlanje ukuthi dumisa inkosi ngaso sonke isikhathi. Ukudumisa uNkulunkulu kwenza umphefumulo womuntu uphakame, kwenza ukuthi ukudangala kuphele, kwenza ukuthi umthwalo lwanonzima oyabuthwele uzawuzwa nje uphakama emahlombe akho nxa uqalisa ukudumisa uNkulunkulu. Manje uDavida lapho ukhulumisana lathi ukuthi lindumiso okumeliye kuNkulunkulu akumelanga isuke kuphela emuntwini oyedwa, kodwa lapho uthi dumisani uNkulunkulu zizwe zonke, kuthi ukuthi isizwe sona ngokwaso ilizwe leZimbabwe lingakwanisa ukudumisa uNkulunkulu. Njalo siyananzelela ukuthi vele zona izizwe nxa zingadumisa uNkulunkulu oqotho ziyabe zidumisa abanye uThixo. Kodwa lapha-ke inkuthazo uDavida asinika yona iletha isibusiso ikuthi dumisa uNkulunkulu mphefumulo wami lezizwe zonke. Laba abakwaziyo ukucubungula iBhayibheli bathi bona li-chapter, u-chapter 117 kaSamu, uba nxa kwakubhalwe esikhangela i-version ye-King James Version wayephakathi laphakathi kweBhayibheli, okokuthi kusukela kuGenesis kuze kuyefika kusambulelo livesi yiyo ephakathi naphakathi kweBhayibheli. Manje mina bengikuthatha ngokuthi kuthi ukuthi phakathi kwezinto zonke uNkulunkulu ufake indumiso yakhe. uNkulunkulu sekhulume yonke into kusukela ekuqaliseni kusambulelo kuGenesis. Sifunda ngokuthi uNkulunkulu udala izulu lomhlaba size siyefika ekugcineni kusambulelo lapho kubhalwa khona u-amen ukuthi buhoza Nkosi masinya, amen. UJohane sebona isambulelo ukuphela komhlaba yonke into isiphelile, kodwa sibona ukuthi phakathi kokukhuluma kwaNkulunkulu labantu bakhe, phakathi laphakathi kwakho ufake indumiso. Manje indumiso iqakathekile phakathi kwezinto zonke esezenzakala empilweni yakho, phakathi kokubusiswa nguNkulunkulu, phakathi kwendubo ongene phakathi kwazo, kumele kube le ndumiso kaNkulunkulu. Ukudumisa uNkulunkulu into omele ukuthi nxa uvele uvuka ekuseni ungadobha-ke amahubo, ubale nje amahubo, uyihlabele amahubo lawo, uwahlabele abe yingoma. Udinga ingoma yakho leyana oyithandayo, uyihlabele uze uze umphefumulo wakho usukhuthazekile. Khathesi siyakwazi ukuthi kuba nezinto ezehlukeneyo, siba nawo amaradio, siba nezinto eziningi, omakhalekhukhwini okuyabe kunezingoma lezinto ezehlukeneyo. Ngakho uyakwazi ukuthi uvuke nje uzilalele kakhonokho udumise uNkulunkulu.
Akuyiphethe mfundisi.
Asithandazeni Baba, ngegama likaJesu siyakudumisa namhlanje, sikubabaza ubukhulu bakho. Khuthaza abantu bakho ngendumiso namhlanje bezintokozo evela emazulwini, ngegama likaJesu, amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi uSenisipanda. Tiani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungameli Nkomo.
Siyabonga kakhulu uNtungameli Nkomo. Siqhuba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngeGift Dube, ngisithi asihlanganeni ngo-6:30 a.m. kusasa.